Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umkhuhlane wenkukhu ohlasele eZimbabwe usuqhamuke kweSouth Africa. Kukhitshwa abafundela ubudokotela ezindlini abahlala khona eCollegeini le-University of Zimbabwe kulandela ukutshengiselwa kwabo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Inkampani yeZimbabwe ithenga indizamtshina ezindala kweleMalaysia. Lokhu kuzanceda na eZimbabwe ukuthi lithuthukise umnotho walo. NgoLwesithathu sizaxoxa lamalunga eqembu labaculi ele-insingizi abahlabela okumangalisayo abazabe bese-Washington DC okwesikhatshana. ULivedoc uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngokwenzakala eCollegeini le-University of Zimbabwe lapho abafundela ubudokotela abatshengisela khona bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Ngubani okumele ahlawulele izifundi imali yemfundo? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318. Nizaphinda njalo 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapast 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 6065, 15460 laku 13860 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.